Kwezenotho lamhlanje uhambo lwesithunywa se-United Nations unkosazana Alena Dohan yena ofike eZimbabwe izolo elanda ukuzedingisisa ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga e-ZANU-PF yimelika leBhilithane zilomthelela bani kuZulu-Makhaza solwehlukanise ingcwethi osomabhizimusi kanye labezombusa zwe nemibono. Ibandla leZANU-PF lithi lanxa zafakelwa amalunga alo kanye lamankampani alobudlelwano lohulumende, izijeziso lezi yizo ezibulala umnotho njalo ziphazamisa uZulu. Nangu usomabhizimusi olilunga laleli bandla umnumzana Belief Gawule.
Abantu baphila nzima, izinto kazihlangani ngenxa yokuthi uhulumende kenelisi ukuthi aboleke izimali kumabhanga amakhulu omhlaba ancedise inhlelo zokuthuthukisa impilo zabantu phakathi kwelizwe. Abantu abahluphekayo ngabantu abangaphansi la.
Kodwa usomabhizimusi olilunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu uthi umnotho weZimbabwe ubulawa ngumbuso weZANU-PF omubi.
Izijeziso zetheswa amalunga eZANU-PF zetheswa njalo amakhampani alinked to ZANU-PF. Amakhampani ziyayiwo asponsor iterror esiyibona isenzakala elizweni. Yikho ke ngokunjalo ke lezi zijeziso ke kazinani ke lo zomnotho welizwe leZimbabwe, ngoba ilizwe leZimbabwe umnotho ubulawa yilooting enalenziwa ke nguhulumende weZANU-PF.
Siqhume njalo omunye osomabhizimusi ozimeleyo umnumzana Alec Ndlovu, sambuza ukuthi elakhe ibhizimusi lingaba liphanjaniswa njani izijeziso lezi.
Le msakazi sesingathi indina badli, nxa kuyingoma ingoma esidine abalaleli labagidi. Angeke ngithi ukungenzi kuhle kwebhizinisi lami kubangelwa ngama-sanctions, kodwa umkhathi omubi wezomnotho obangelwa nezombusazwe ezingemanga ngokuqonda.
Lanxa kunjalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi akula kuthandabuza ukuthi izijeziso zilomthelela omubi kumnotho weZimbabwe.
Sikhangele i-act ezidera iyanika instruction to any American official to veto against anything that is a financial allocation or distribution to Zimbabwe or vote. By so doing, kutsho ubana iZimbabwe ayisozikwanise uku-accessa imali ezinjengezedevelopment from into ezinjengabo IMF.
Imelika leBhilithane zithi uhulumende weZANU-PF kumele ekele ukwephula amalungelo ukuze izijeziso lezi zesulwe. Kodwa uGawule uthi akula kwephulwa kwamalungelo okukhona.
Okuqakathekileyo ukuthi izihlezo zenotho kazisuswe ukwenzela ukuthi ngaso kusizwa lasekukhankasweni lapha kwezombangazwe kungabi khona abehlulekiswa izihlezo zenotho.
Umnumzana Edwin Ndlovu yena uthi kunenge okumele kwenziwe nguhulumende ukuze umnotho uvuke.
Umnotho uyazitshintsha wona wodwa nje kusiya nge-confidence ekhona ukuthi kambe ke uZulu walelo lizwe kumbe umhlaba wonke jikelele olokuthemba ukuthi laba ababusayo babusa ngendlela eqotho njalo bamela abantu. Kodwa kungaba yilaba abangena ke banqobeke ngokuriga, kube yilaba abalocuku abatshaya abantu babahlukumeze babopha abantu bakidnap abantu. Khona lokho izinto ezinjengazona lezo eziningi ke yizo ezibangela ukuthi umnotho wehle.
Umnumzana Alec Ndlovu laye uyagcizelela.
Esingakwenza msakazi ukuba siqakathekise ke ingatsha ze-power generation, ingatsha zokuthuthukisa amanzi, siqakathekise zikaloliwe, imigwaqo, i-cheaper communications kanye lama-investor friendly laws.
Uhulumende weMelika uthi izijeziso lezi aziphazamisi uZulu makhaza. Kulama nkampani akuleli lizwe aqhuba amabhizimusi eZimbabwe afana leJohn Deere iyona ethengisele uhulumende kamongameli Mnangagwa amathalakita okulima nyakenye.